Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine mhla ka 11 enhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa
7.4 million.
Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakobulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa, bayakwazi bona okwenzakalayo. Isintu sithi sona akula ntuthu kungela mlilo. Ungabona kule ntuthu ethunqayo futhi kuthi kukhona kuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle.
Umbiko wabogatsha lwezomvikela olwe Joint Operations Command JOC yokuthi kungamanga ukuthi abebutho baqoqa ugenqula umbuso kaMnangagwa, ithiye abantu abaningi bedideke ingqondo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers, abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 55,709. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabantu abathathu sebengamashumi amane lasishiyagalolunye, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 419,765. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezine 3,803,543, kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 209,438, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,678, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisichiyagalolunye 95,273, kubika abenhlanganiso eye-African Union. Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakobulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho nxa kuqhathaniswa lakwezinye indawo zelizwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo, kodwa iziphathamandla zempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo zethule umbiko othi isimo sibangcono kulabo asebethe bahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Umsekeli kamqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo udokotela Khulamuzinyathi uthi kubanganeno ukuphatheka kwalabo abahlolwa batholakala nge coronavirus.
Okwa manje ungakhangela i report ephumileyo izolo bese labantu esingathi sasababamba ukuthi balomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lenganazela ukuthi kulabo abanye sababamba ngenyanga ka April yaba ngu 12. Kubo labo oqala ngubabo esesichile then abalichumi silabantu sebe recovered kuseselo yedwa nje ongaka recovery kodwa lo la yakaguli ngumuntu nje ozihambelayo kusele nje kuphela ukuthi ama results aphume sithi recovery. Then ka test ungakhangela kulinyanga kusiya ekupheleni kuka May la kukhasa noka June sibe lama cases amanye sesiwa reportile aselichumi kuyela lichumi ngathi abangu 9 bebe ngabantu nje abazihambelayo abangaguliyo. Kulo yedwa ubaba okade ngani uphathekile ephefumula nzima sike samlalisa laphana beza setongroof samnika hayi oxygen umuntu lwana okwakatest hayi umuntu nje sezihambela akasadingi oxygen usephumile esibhedlela.
Unyathi uqhubekele phambili ekhuthaza labo abakuquarantine ukuba bangasondelelani balondoloze i-social distancing.
Umthetho kahulumende uthi kufuze ukuthi sebatheste ngelanga lokuqala sebatheste futhi ngo-day 8 sibuye futhi njalo sebatheste ngo-day 21. Thina into esiyenza ukuthi inqabe e-social welfare bengasazisa ukuthi kulabantu ababuyileyo siyalungisa ukuthi sigijime sizama ukuthi siye batesta ngamalanga lawo afakwe nguhulumende. Abantu laba enxa behlala lona lo uhlala e-roomini yakhe eyedwa akufuzanga ukuthi beshare behlangane ema-roomini.
Lisiyatshona ilanga la izolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lubike ukuba eZimbabwe sebengamakhulu amathathu lamashumi amabili 320 asebefunyenwe bele COVID-19 phakathi kwabo abangamakhulu edlula amabili 267 yibo abagulayo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umvulo ozayo mhla ka 15 kuyanale inyanga kaNhlangula lilanga lokuthi abantu bathandaze elizweni lonke jikelele njalo bezile ukudla ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligciwane le-coronavirus lilokhu limemetheka elizweni. Umongameli Mnangagwa uthe njalo amasonto sengavulwa kodwa uthe umbuthano ngamunye kumele ube labantu abaphansi kwamashumi amahlanu. Wengeze wathi kumele abemasonto laba balandele zonke iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli ezigoqela ukungaminyani. Umgcini sihlalo webandla le-MDC eBhilitane kugatsha le-Wales unkosikazi Carter Richards utshele usandekile emhlanga we-Studio 7 ukubana uhulumende kaluphathi ngemfanelo udaba lwe-coronavirus.
Singakukhangelela kakhulu ngokwenzakala ngapha ngapha kuthini kakhulu lokwenzakala ekhaya ngoba okwekhaya baphungu introducer nje i-lockdown. I-lockdown without any strategy singabe ngaplananga ukuthi right sesifake i-lockdown le senze kanjani njalo siyeza singazi singazilokhu bayicize ngakanani ukuthi kulezi mali eziningi ezinye zathelwayo elizweni ezazivala zizomenyana lomsebenzi ngalowo ngoba izinkinga ngakhangela amanye amaphephandaba eyadingiwabala nje ngasinkise 2 days ago lapho ezengikhangela ukuthi loba thina ilizwe lalivalelwe ekuphweni izimali ngama-IMF fund njenjewelt ama-wealth fund la kwakuleyini ifund abakwanisa ukuthi basizilizele imali ukuthi izoyencedisa abantu ekhaya khona ngale sikhangele kakhulu omama abayiwo bakhangele nabantwana abayiwo babathwele imizi abakhangele labo baba bonke and i-lockdown yangikhona angazi lokuthi isebenza njani i-lockdown yangikhona ngoba it's like it works for certain individual and doesn't work for certain individual. It only opens up nxa kukuthi uhulumende kule nto yayefuna ukuyenza iyavuleka nxa kukuthi bafuna ukuvayela babavayela labantu. So ukuthwalisa omama kanzima kakhulu ngoba yibo bakhangalele ukuthi bafide abantwana bengikhangele nje kulenye i-program eyenziwa ngomunye umama khona ngale eHarare ngale obefida abantwana amaporiji awazi kobe kumangalisa kakhulu ngoba kulena leyo kwakulabo mama njalo kulabantu abakhulu isithethe ukuthi bangabantwana kube kodwa labantu abakhulu ejengisile ukuthi kulendlala enkulu kakhulu okufanele ukuthi siyikhangelele njalo ikhulumende lanxa ikhuluma nge-lockdown kwakufanele ukuthi ikhumbule ukuthi ama-citizens ethu sizawafida kanjani azaphila njani ngemva kwesikhathi se-lockdown.
Ungathi uhulumende uluphethe njani udaba lolu olwe-COVID-19?
akula ncwadi abalinikeza abantwini abantu bathola ama donations from abantu ama private private organization lama private which is okay indawo ezingama church kodwa la ama program afuna uhulumende uthangenele phakathi la ancedise phakathi nokumsebenzi omkhulu kangaka owenziwa ngabanye kuza nxa lingancediswa nguhulumende wenu hayi uyazi can only go so far alingezike liyifika ngaphi
lo bekungunkosikazi Carter Richards umgcinisihlalo webandla le-MDC kugatsha lwe-Wales eBhilithani ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona ngale ngaseBhilithani kodwa umeli wevungu edalela ephalamende umnumzana Omega Sibanda owebandla le-ZANU PF uthi uyathokoza ngenhlelo zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus
i-COVID-19 abantu bakithi bayananzelela uhlelo lukahulumende olwenzakala emhlabeni jikelele lokho kuthiwa i-lockdown. Ngiyabonga kakhulu abantu bevungu constituency ngokunakekela impilo lokulandela ukukhulunywa isiphathamandla sikahulumende sona-ke phela esithengise ukukhalipha okukhulu ngokugijima lisithi sona bakithi asingenele ku-lockdown bengenzanga njalo umkhokheli welizwe ngabe silahlekelwe zimpilo eziningi kakhulu. Ngithanda ukukubongela lokho ngikwenze kube sobala ukuthi silitshayela ihlombe umongameli weZimbabwe. Into eyenzileyo abantu bevungu siyabonga, ngibongela bona ukuthi uyenze kuhle. Thina evungu sibe isolation center ekuthiwa ise-Lower Gwero Adventist Clinic. Thina somongameli ositshengisayo njengoba sisazi ukuthi kulo Vision 2030 abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyi. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone. So nxa sihamba sevungu singumntwana womuntu munye. Umntwana womuntu munye sibambene. Asihambeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumende. Sihloniphe abakhokheli bethu. Ikakhulu ubaba uMnangagwa onguye president. Simnika amadlabuzana ukuthi asincedile ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu.
Lo bekungumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalela ephalamende libe limuza lapho ixoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakazwa kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhadi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isibhedlela se-Council yakoBulawayo eseThorngrove esiyiso esigcinelwa izigulane eziyabe zitholakale zilegciwane le-COVID-19 sitholiswe usizo lwempahla yezisebenzi lokunye ngokuzivikela ekulondolozeni ukuhlanzeka lezempilakahle. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emele abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi eRise and Shine, umnumzana Zenzele Ndebele wethule isipho sengubo zesibhedlela.
Ngimele omama beRise and Shine abasediaspora eUK besilapha ukuzoyenza idonation yengubo eziyi 30, ama-sheets ayi-60 lama-pillowcases ayi-30 lokhu kwenzele isibhedlela seThorngrove esikhona pakoBulawa. Idonation le ilingana le mali engange 990 US dollars.
Unkosikazi Faith Ncube obemele inkampani eye James Fashions uchasisa ngesabo isipho.
Sidineje ama reusable face mask ay 200 aweth 120 US. Sidineje iThorngrove Fashions Hospital ama frontline workers
esamukela lezi zipho. Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye kakhulu abelule izandla bebusisa idolobho lakhe.
Siyabonga abatubakithi abasemazweni labakhona around ngapha koBulawayo ngokucabanga isibhedlela sakuseqeni gofu ukuthi kumele silunge ukuthi sikwanise ukuhamukela lezi gulane ze-COVID-19. So kutsho ukuthi nxa kuwukuthi kungayenzakala ukuthi kufuna abantu ukuthi balaliswe inani lembhede esezilayo engani isengezelelwe.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seTonegrove esiyiso esigcina abagula i-COVID-19 koBulawayo siqhubekela phambili sithola usizo lwezipho ezehlukeneyo zokuncedisana lekhansili kanye lohulumende ukonga labo abayabe sebefunyenwe belaleli gcikwane. Ngimela iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lweCOVID-19 ukwephulwa kwelongelo labesifazane kanye lelabensundu lapha eMelika. Kodwa likhumbule izihlobo alisozele nelise kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguGibbs Dube.
Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakhulumisana lenkokeli yamabandla ezokholo lwesiKristu, amapholisa abezomvikela labosomabhizimusi ngokungethulwa nguhulumende ukwenzela ukuthi kulinganiswe amalungelo abamhlophe labansundu kulandela ukubhubha kukaGeorge Floyd ofele ezandleni zamapholisa. UTrump kubikwa uthi ulakho ukulandela okunye okufiswa ngabantu abatshengisele emigwaqweni kulandela ukubulawa kukaFloyd. Kulabantu abaningi kwele Kenya abathakazelela ukususwa kwesithombe sikaQueen Victoria wakwele Bhrithani eJiba nje Gardens eNairobi abathi zasibakhumbuza ukuthunjwa kwabantu abamnyama. Kwele Bhrithani abasola ukubulawa kukaGeorge Floyd kwele Melika bagumule isithombe sikaEdward Colston wayethengisa abansundu basiphosela emfuleni omkhulu kulelo lizwe. Uhulumende wakwele Bhrithani usanda ukwethula umbiko othi abantu abansundu abahlala emazweni asempumalanga labaswelayo balakho ukubulawa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 okwedlula abamhlophe. Ingcwethi kwezempilakahle zithi akwaziwa ukuthi kwenziwa yini lokhu.
Imbiko yabogatsha lwezomvikela olugocela abebutho olwe-Joint Operations Command abayethule izolo eyokuthi kungamanga ukubana abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ishiye abantu abaningi bedideke ingqondo njalo bezibuza imibuzo eminenginengi. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe utshele intathele zendaba izolo ukubana imbiko le isisabalele ngelizwe lonke njalo imemethekiswa yizitha zeZANU-PF ezigoqela intathele zindaba abezinkonzo abenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo kanye labaxoxekuka kuZANU-PF ngokwayo abe-G40. Okumangalise abaningi ukuthi imbiko le bebeyizwa okwakuqala izolo lanxa nje uKazembe esithi yimbiko esimemetheke kakhulu elizweni. UMnangagwa yena ikhuluma emhlanganeni weZANU-PF Politburo usole amabandla aphikisayo amazwe aphetsheya labosomabhizimusi esithi bazama ukugenqula umbuso wakhe kodwa kazange alokothe udaba lwenkohlakalo oluphatha le ndodana yakhe lenkampani ye-Drugs International. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume ilunga le-MDC uMnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa owangena ngekhu ukuthi-ke bayakwazi bona okwenzakalayo ngoba isintu sithi sona akula ntuthu kungela mlilo ungabona kule ntuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona uyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle yikho ke bona ke bethukani kanti okwenza ukuthi baze bahambe bekwenza le press conference bazame ukuthi bazigezise bathi hayi akula nto enjalo ezenzakala ngoba abantu abaningi besingakubonanga phela ku social media lapho kuthiwa kuphume khona pho kwenza bethuke bona kuyini xa kungela lutho kakula lutho kabazithulele bahlale benjalo kanti okwenza ukuthi baphanike kuyini ukuphanika kwabo khonokho kuyatshengisela ukuthi kukhona okukhona kukhona okwenzakalayo la ngesikhathi bezakhipha umgabe zaphuma inkulumo ezinjalo sazibona kubo social media kodwa ngesikhathi esifitshane salandelayo sabona ke umnankagwa ke sebuya ke lamasotsha bezokhipha ke umgabe yikho ke hayi kuyatshengisela nje ukuthi hayi yebo kambese yibona intuthu umlilo kutsho ukuthi ukhona
umnankagwa uthi njalo lina abamabandla aphikisayo labosomabhizimusi lizama ukugenqula uhulumende wakhe liphehle umvukela uthini ngalokho
kufana lo muntu ke odinga umthakathi ukuthi uloyambane ebese seyabamba unina enguye umthakathi umnankagwa uyaziloya ama-businesses nakakhuluma ngawo ngekhatheli le khabhali yakhe izihlobo zakhe abangane bakhe abantwabakhe sikhuluma ngabotagwirei sikhuluma ngomntanakhe abahamba-ke bayewoda-ke impahla ijiphile edubayi bazothengisela ilizwe isidura abaphiwa ama-contract ama-millions ye-US dollar yibo-ke abadiliza umnotho welizwe bona labo abantu angaqambeli abantwana babantu amanga kakhangele kuye emzini wakhe abantwabakhe labangane bakhe yibo abawisa umnotho welizwe nge-corruption abayenzayo phanana amabhizinisi bekhweza intengo okumangalisayo athisa amafutha ahlwephe elizweni ikhatheli yakhe le khabhali yakhe ekwenzayo khona lokhu ewoda amafutha iwadlulisa iyawathengisa kwamanye amazwe njengabomozambique nge-US dollar kodwa bephiweke imali i-reserve bank umthakathi useyadini yakhe angadingi umthakathi ngoba uzabanjwa kuye emzini wakhe
umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance njengoba singeyameli icele untunga uphinde waxoxa lesiphathamandla sezanu-PF umnumzana Believe Gawule yena-ke othi ngempela izitha zebandla lakhe zifisa kube lomvukela
ngamandla wodwa akhulunywayo izitha zikahulumende izitha lezo lamabandla aphikisayo o-MDC Alliance kunye lamadoda la G40 esebenza le-MDC Alliance behlangana lezitha zethu ezingaphandle ngokunjalo into yonke abayifisayo bafisa kube lekhulu apha elizweni bekhangela ngomumo wezinto bazama ukuthatha amathuba nala ukuthi banika abantu indlela yokulahleka eyokuthi bengaboni ukuthi izinto ziya ngaphi abantu bebatshengisa indlela yabo le ababona ngayo lezifiso zabo bafuna ukuthi kugcwaliswe izifiso zabo ezimbi ezokuthi bona bafuna kube lomvukela bafuna ukuthi uhulumende ugenqule yindlela abafisa ngayo ngawo-ke kuqakatheka ukuthi abazomvikela baphume egcekeni batshele ilizwe ukuthi hhayi bantu bezimbabwe umumo welizwe umi kanje ayisikho lokho elikubala emalebulenjini ayisikho lokho elikubonayo ayisikho lokho okufiswa yilezi zitha lezi ayisikho lokho okufiswa yilaba abahambe busuku ukuthi kube le nto ezimbi elizweni lethu hhatshi umumo welizwe ubanjiwe ngoba yiwo phela abaphetheyo
bakhona babagawule abathi ngokuvusa udaba lokuhluthunwa kombuso ngamasotsha lapha uhulumende ubalekela udaba lwe-corruption oluphatha inkampani ye-Drugs International yona ebikwa yilobudlelwano lemu likamnankagwa
Nkomo ayisikho qiniso lelo ukuthi uhulumende uzama ukubalekela indaba yenkohlakalo ayisikho lokho indaba yenkohlakalo vele uhulumende waqeda ngayo ngoba wabumba izakhe wayinika amandla ukuthi icubungule indaba zenkohlakalo ibophe yenze konke amandla iwanikile lokho singakubuyisela kuzakhe ukuthi izakhe yiye kukhangele khonokho kwenkohlakalo akula nto enjalo njalo uhulumende kabaleki ukuthi ubalekele indaba yenkohlakalo ngokukhuluma ngokuthi kulabantu abafuna ukuthi bakhulume ngento yomvukela siyakubona emlenjini Nkomo lani liyakubona konke abantu bonke bebhala bekhuluma lokhu lalokhu ye kunje kunje umongameli kunje bekhuluma izinto eziningi ezingayisizo. Ngawo ke uhulumende uzama ukuthi anike uZulu okuyikho okuqondileyo ngomumo okhona phakathi kwelizwe. Yebo phela abantu laba bathathe amathuba okuthi umumo lo elizwe mubi, izinto zimbi, lokho akutholakali, amafutha akatholakali, izinto zinjalo. Bathangela konke khona ukuthi kulobu nzima, kodwa phela singakhohlwa ukuthi ubunzima lo bubangelwe indaba yecorona le ekwakathesi okwakathesi lapho esikhona kathesi. Akula muntu ongakhangela ngalo dubu, akula lizwe elingakhangela ngalo dubu lwecorona. Wonke umuntu ukhangela udubu lwecorona, sonke siphakathi kwalo. Kodwa lokho kokuthi abantu bazama ukuthi baphambule abantu embonweni wabo ngalokho abakukhangele ayisikho, uhulumende uzama ukuthi achazele abantu umumo wezinto njengalokhu izinto zamanga sezigcwele ebulenjini.
Umnumzana Believe Kaule ngowebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lapho lonto ungamile inkomo weStudio 7. Kunjalo nje ingcitshi zezombusazwe ziveza imibono yazo ehlukeneyo ngalo mbiko wabe-Joint Operations Command. Zisithi le yimizamo kahulumende yokuvala abantu amehlo ngakwenzayo okufana lokufuna ukuguqula isisekelo sombuso. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kulandela imibiko ethulwe ngumnumzana Kazembe Kazembe izolo, lapho athe imibiko ethi kulabantu abafuna ukukhipha uhulumende kaMnangagwa ingamanga. Ingcitshi zezombusazwe zithi lokhu kuyamangalisa ngoba asikho kwakuqala ukuphuma kwemibiko enje besithi uhulumende engabe elakho akuhlosileyo. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Pride Mkono othi lokhu kungabe kuyindlela yokuthuthela uZulu weZimbabwe.
Siyakhonona kanye lokwethuswa yikukhuluma kukahulumende esebenzisa uminista Kazembe Kazembe ukuthi eZimbabwe sokufuneka kuba lekhu. Thina sithi hatshi ukutshontsha lobugovu kanye lendlala isizihlalela eziko eZimbabwe yiyo ikhu thitha enkulu esabisayo kothi le yabatshela yona esingayaziyo yokuthi amasosha asefuna ukuthatha amandla ngodlakela bethathela uhulumende kapresident Emmerson Mnangagwa. Lokho thina sithi hatshi njengenhlanganiso yabayanga ayisiyo into uhulumende angahlalela phansi khona esitshela, ngoba siyakwazi ukuthi amasosha onalawo yiwo anjalo atshontshayo.
Lokho kugcizelwe isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chami misa othe amazi la enzela ukuthuthela uZulu weZimbabwe.
Sibona ngani udubo lokuthi umnumzana Mnangagwa uzazama ukuphatha elizwe ngendlela yokuthi uyabe ehlala etshela abantu ukuthi hayi mbone ngani kulabantu akade befuna ukungikhipha, khonokho kuyabulala umnotho welizwe njalo kwenza amanye amazwe angabile themba lokuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elingazimela.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi kumele uhulumende akhangele induwe ezihlupha abantu kulokudingana nokugcina umbuso.
Kubalulekile ukuthi sikhumbuzane ukuthi akula sidingo sokuthunga isigqoko uma singadabukanga. Lokhu abakukhulumayo besitshele ukuthi ngamanga ukuthi kule hungahunga lekhu hayi akulona iqiniso, ngoba ngeke beze bebiza i-press conference bezolandula into engekhoyo njengoba sike sakubona njalo ngesikhathi sikaRobert Mugabe.
Kodwa unobhala webandla le-MDC yancimisa kukhetho luka-2018 ikhokhelwa unkosikazi Khuphe, umnumzana Nixon Nikadzinyo uthe kukhona okunuka santungwana.
Sibona njengokuthi sokulolu hlanyo kokulumende ngendaba naleyo ukuthi vele ngesikiwa vele sithi there's no smoke without fire. Uzobona vele abantu bonke labana abakhulu amabutho lo mkhulu owe-Home Affairs uminister Kazembe Kazembe besiqala ukukhuluma indaba naleyo sokuthi sebebone kahle ukuthi abantu sebediniwe, abantu bacaphukile, abantu sebebonile ukuthi uhulumende owakhathesi kabasakwanisi vele ukuthi belungise izinto.
Inkokheli yebutho leZimbabwe izolo yethule umbiko othi kunabantu abasabalalisa imbiko ethi kulecele labakubutho abafuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa besithi imibiko ephuma enkundleni zokuxhumana ezebulenjini be-intanethi ingamanga njalo ijonge ukutshayisa nabantu amakhanda kuhulumende. Linkokheli iqhubeke isithi uZulu kumele eqaphele amalunga axoshwa kuZANU-PF awecelele G4D lamanye amalunga awe-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Isikhathi sethu asavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili, kodwa asingakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani selasebetholakele bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwaba ngamakhulu edlula amathathu, 320. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.